Inengi yama constituents asoke sibe lama by election ngenxa yokuthi abantu abakhitshwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kuma kukhetho luka 2018 ngabantu abakhethwa ngumphakathi abantu abakhethwa nguZulu weZimbabwe. So ngeke saphikisana lokho ngalokho okufunwa nguZulu.
Manje nxa sikhangela ukuthi kule COVID-19 lina likhankasa njani ukuthi lithole usekelo?
Ye, usebenza ngesikhathi se-COVID kunzima kakhulu ngoba amapholisa ahle atshengise ukuthi bona basekela izanu. Zananzelela ukuthi abantu bezanu nxa bengena ezigabeni ababotshwa, kodwa nxa be-MDC bengena bekhankasa bayabotshwa, njalo kunikezwe izizathu ezingaqinanga, unikeze izizathu lezane ezokuphonguvala abantu amehlo. Kukhanya ngani abantu be-MDC bayaphambanisa, kukanti-ke bayabenza into abavunyelwa isisekelo sombuso ngathi amalungelo abo. So kunzima kakhulu ukusebenza lesi sikhathi se-COVID abantu bengavunyelwa ukukhankasa, ngoba kathesi into esifunakala yikuthi sithole usekelo ukuze sinqobe kukhetho luka-March 26.
Ungasitshela ukuthi kulabo abavele bezancintisa ngoba babevele besezikhundleni zona lezo, bangaki kobulawayo khona ngapho?
Indawo ezizadinga ama-election zilitshumi, 10 ngesiNgisi, kusitsho ukuthi kugoqela lalezo ndawo esicabangela thina ukuthi kuyakuba nama-primary election. Kodwa ngike ngatsho phambilini ukuthi iningi yezindawo awusoke kudingakali ukuthi ube nama-primary election, ngoba senza lokho okufunwa nguZulu, senza lokho okufunwa ngumphakathi, ngoba umphakathi nguye owakhethayo ngo-2018. So asoke siphikise intando zikaZulu weZimbabwe.